Endabeni zethu lamhlanje lilo Mayikhobe. Abantu eZimbabwe bakhala ngokuswelakala kwemali ngesikhathi sekhefu lepasika. Izizalwane zeZimbabwe ezivela kwamanye amazwe ezikukhefu lepasika zithi akukhanye osokulungiswe nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa olesikhashana esembusweni. Kulabantu abaningi emgcweleni weZimbabwe leSouth Africa edolobheni leBeitbridge abathwele nzima ngokuzama ukungena elizweni. Kuhlelo lweZimbabwe Today asixoxeni, lamhla sizakhulumisana loZulu ngekhefu lepasika. Kuhlelo lwezemculo sileqembu le-Indwe Sakusa elishaya imbube. Kwezemidlalo, iqembu le-Highlanders lingqikilana lele-Triangle e-Paperfield Stadium. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngekhefu lepasika. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama, umagagasi athi 909 AM, 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.